Emazikini adlulileyo amadolobho eHarare leGweru ahlaselwe yimikhuhlane yesihudo sekholera letyphoid ngenxa yamanzi angahlanzekanga ahlangane lengcekeza evela ezambuzini engalahlwa kahle igcine ihlangana lezimpompi zamanzi phansi. Inani labantu eselibhubhile ngalimkhuhlane liyaliqansa esigodlweni njalo ababikwa begula labo bayabesanda. Kulabantu abathathu abacatshangelwa ukuthi bengabe belekholera loyedwa ongabe eletyphoid abahanjiswe esibhedlela seTonkuf obulawayo ngolesithathu ntambama. Ubulawayo City Council ubesanda kwazisa ukuthi iBulawayo yona ayikabi sengozini yekholera kodwa akubanga nsuku zatshwala esazisa njalo ukuthi ikholera isihlasele lelo dolobho. Abaphila ngokuthengisa izilimo endaweni eziningi baqanjwa njengabanye ababangela ukumemetheka kwekholera kwamanye amadolobho kodwa bona bayala lokhu kugconwa. Umnumzana Thamsanqa Khumalo uthi bona balwisana lekholera ngendlela ezimbalwa ezigoqela ukugezisa abakuthengisayo ngamanzi.
Thina njengamavenda siyezwa ukuthi abanye bayakhitshwa ngenxa yokuthi khona yibo abakhoza ikholera kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi kayisila any contribution to that. Mina indlela engizigcinela ngayo izinto engizithengisayo okubolileyo angugcini ngilahlela lapho kumele kulahlelwe khona njalo silamanzi okugezisa izithelo zethu lokunye konke esikuthengisayo kuyagezwa sisevela emaplastikini.
Umongikazi uSister Rebecca Madlela uthi kuqakathekile ukuthi abantu behlanzeke ikakhulu emakhaya abo.
Ingcekeza yiyo eyenza ukuthi impukane zithwale umkhuhlane zosusa phandle zongenisa endlini. Kakugeze izandla wonke umuntu ongena esambuzini ngayephuma akageze. Kugezwa ngayisepa akukhathaleki ukuthi yisepa yiphi kumbe ukusebenzisa i-charcoal umlotha wamalahle uyakwanisa labo ukubulala ikholera nxa sigeze ngawo izandla. Izandla zigeze sibili okuzwayo njalo abantu bangahlala beqaphele ngokuthi amanzi abawanathayo ngabawabhoyile ukuze banike sure ukuthi noma kungaze kube njani abasoze bawubambe umkhuhlane wekholera.
USister Madlela welekile ngokusebenza kwe-water guard lokuhlanzeka kanye lokuthi ikholera ingena njani emzimbeni womuntu.
Abantu kabathenge i-water guard, intengo ye-water guard yehlisiwe, it's now 65 cents from 75 cents. So abantu kabasebenzise i-water guard. Iyathelwa emanzini, isivale sisodwa se-water guard ku-20 liters yamanzi. Ama-vegetables kawakline ngamanzi akline a-safe ngoba angadliwa eluhlaza kumbe aphekwe evele engageziwanga ngamanzi aclean, lakho kuyadala ukuthi abantu bagcine besila ikholera ngoba ikholera ingena emzimbeni ngokuthi uyidle. Ungadla idoti elekholera kumbe izandla zakho zibambe idoti yekholera udle ukudla kwangkhona, yiyo indlela engena ngayo emzimbeni.
Edolobheni laseHarare kubikwa kutholakale elinye igcikwane elingasalaphekiyo ngemithi ekhona okuyinto engatsho okuningi ekwelapheni lomkhuhlane. UZulu ukhuthazwa ukuqina ngokulondoloza ukuhlanzeka ikakhulu abone ukuthi izandla ziyagezwa sikhathi sonke nxa engangena esambuzini lokudla okunjengezithelo lemibhida kugeziswe kuhle. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.